Caratteri de Hillary, Corale, Enkudumose, Peace Talks, Saudi Arabia, amaphathamandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-Peace Talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho, ngathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia vele ayifuni ukuthi i-Ukraine ibe yi-member of i-NATO, ukuthi bagcine ngathiwa ilendo abayithathileyo e-Crimea, lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho, singabona na abakhokheli bamazwe omabili, uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin, besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo ukuthuthukisa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili lawo?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi, wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo Mnumzana Putin bakhulumelane indaba ethi important for the world. Ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia le-USA yiwo amazwe alesikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. Umnumzana Zelensky vele ukhuluma position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu balabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi, bakhulumelane kuhle and then kube le solution.